Kubona njengani ezingathi yi-term elithiwa megadeal lisetshenziswe kanengi kusukela ezikhathini zika-Robert Mugabe esenze i-term leli elithiwa megadeal. Kodwa angazi ukuthi lithoni ngoba ebantwaneni weZimbabwe azange sibone ukuthi ama-deals angikhona azala ngikubona. Siyawabona sibili besayina ama-deals kodwa asikabona ukuthi ama-deals angikhona alenguquko bani awaletha lapha eZimbabwe ngoba abantwana beZimbabwe balokho behawula, akunamsebenzi, amakhampani ayavalwa, i-foreign currency iyahlupha. Sekusitho ukuthi ama-megadeals kathi lutho kawasebenzi.
Kodwa-ke ngokutho kwabantu bezano njalo lo mongameli uthi lokhu-ke yikho kuyakwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke ngoba eBelarus balemtshina yokwemba ama-diamond, lemtshina yokulima, akusizokunceda khonokho engakuthola.
Udube ukuthi umongameli uke wabhoda ngomnyaka ophelileyo sithi yena kube la ma-deals afika $20 billion. Kodwa asikayiboni $20 billion ku-economy yaseZimbabwe. Uyawabona ama-protest, abantu baya-protest ukuthi i-fuel ikhwelile. Aloba $20 billion ibikhona ku-economy yeZimbabwe, bekungabi la ma-protest anjengalayo, la ma-strike anjengalawo akhona khathesi. So inkulumo nje le ndlela yezokuthi umongameli abhode efakatshela abagade bakhe phetheya kolwandle kodwa lapha eZimbabwe kungela lutho esingalubona lufinyelela ukuthi lifike kithi ebantwini.
Yes, siyabona njalo uya e-Azerbaijan le-Kazakhstan uzatholani kanye le-Switzerland emhlanganweni we-Davos we-World Economic Forum.
Amazwe anjengeBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan ngabayanga base-Europe. Angazi ukuthi bengasinikani lapha eZimbabwe ngoba ungakhangelisisa uzawubona ukuthi amazwe lawo kala lutho bantu bangikhona bayahawula, bayabalekela eNgilandi, bayabalekela eGermany, bayabalekela eFrance, abahlala khona abantu abahlala khona emazweni lawo awo Azerbaijan labo Kazakhstan labo Belarus. So angazi ukuthi uyabe edingani khona ngale engayi lapho angazuza khona izimali ebantwini la abalemali kumbe emazweni esiwaziyo ukuthi imali iyatholakala.